Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Mbalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isekelo sombuso.
Ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi koBulawayo, into eyilihlazo, into engazange iyenzakale kususela iMDC isungulwa.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Thabangu bathi bajabulele impumela yokhetho lanxa bekulabantu kade begqugquzela ukuthi kungayivotwa.
Asineke sithi abafuni uThabangu. Lapha de kuvotelwa baba iparty ICC bekungavotela uThabangu.
Ela kusasa lebandla leCCC libuvile bana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi lenelise isilinganiso samalunga angaguqula isisekelo sombuso kulandela ukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngomgqibelo. Kukhetho lwangomgqibelo ibandla lezanu PF lithole izihlalo eziyisikhombisa okwenza libe lamalunga edale afika phose amakhulu amabili 184 kudale leNational Assembly lona elilamalunga afika phose amakhulu amathathu 280. Olunye ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomnyaka ozayo mhlazi ku-3 ngoZibandlela. Ukhetho lolu luza kwenziwa eGoromonzi South, Chegutu West, Mkopa North, Seke, Zwimba East, lePhelandaba Tshabalala. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo umnumzana Swithani Jirotsa, saqala ukumbuza ukuthi ukhetho lwangomgqibelo ulubone njani.
Nxa sikhuluma ngomzabalazo uSengezo akumelanga asebenzise isibongo sakoThabangu. Kumele azitheme ezibiza mnangagwa ngoba ujonge uqhubela, ujonge ukuqhubela uBulawayo, eqhubela iZANU PF amasithi la akoBulawayo. USengezo labanye bakhe bajonge ukungena kuGovernment of National Unity lomnangagwa. Yikubona omdenda labanye abantu abasekela iZANU PF bemthanda kangaka. Umnuzana Chamisa wayala ukungena kuPollard, wayala lesikhundla sika leader of the house. Lokhu kwakuyimzamo yabantu abanye abangaphandle kwelizwe la iZANU PF ukuthi baginye iCitizens Coalition for Change. Kodwa umfo kaChamisa wayala lokhu ngoba wayebona ukuthi kwakuyindlela yokumdlelezela. Abanye abalobudlelwane leZANU PF abaphakathi kwebandla leCCC sebefuna ukugenqula uChamisa esikhundleni besenzela ukuthi bethathe ibandla belingenisa kuGovernment of National Unity lomnangako. Lokhu ngikutsho ngisenzela ukuthi abantu bengakhathali njalo abantu bengadelizi inhliziyo. Kumele nxa kubizwa ukhetho abantu bephume ngobunengi besiyavota. Yikuthi nje okwakathesi abantu ama candidates ethu ayaliswe yi court order. Kodwa nxa kungela court order eba esuka ibe yimbambeko, sikhuthaza abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi baphume ngobunengi besiyavota tela lelo lunga elihamba lomnumzana advocate Nelson Chamisa. Lokho kaThabangu hayi yisiphamaso, indlela yokukhohlisa abantu, indlela yokuqilibezela abantu. Savela sakubona thina ngesikhathi sempi ukuthi iZANU yayisekelwa ngamabhunu, izaphu izimele. Kuthe sokuphambili laphana abeZANU basebethelela izaphu bebambene mabhunu.
Kukhona yini elikhangelele ukwenza ukuthi kungaqhubeki kusiba lama recalls lawo? njalo umnumzana Jabangu kanti vele kungani engaqutshwa ebandleni.
Nxa sikhangele angiboni mina ukuthi umdenda wayengavikela umnumzana uChamisa echiya uSengezo Jabangu osetshengise kabanzi ukuthi unyawo ahamba ngalo vele lunyawo olulandela olukaMnangagwa weZANU-PF. Singakhangela indlela iZANU-PF eqhutshelwe amasithi ezigabeni ezazinzima lakithi ukuthi sikhampene, kuhle kutshengise ukuthi uSengezo ngomunye wabalandeli beZANU-PF asebecatshe kuCitizens Coalition for Change, bezenza abantu abamsulwa, bezenza abantu abananza amalungelo oluntu, bezenza abantu abalwela into enhle umbeni inhlala kahle yabantu beZimbabwe. Ungananzelela umdenda ngomunye wamachairman axotshayo ngesikhathi se-Cholocho Declaration indaba yokusekela uMnangagwa. So namhlanje amboni ukuthi umdenda wayengasekela uChamisa echiya uSengezo osetshengisa ukuthi uyisiphamaso nje, osetshengisa ukuthi ngomunye wabantu asabencedise iZANU-PF ukuthi ithole isithi koBulawayo, into eyilihlazo, into engazange yenzakale kususela iMDC isungulwa.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza, usikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo, esikhulumela ecingweni ekhona le koBulawayo. Siphinde saxoxa labanye abasebenza lo mnumzana Sengezo Jabangu abathi bona bathakazelela impumela yokhetho lanxa bekulabantu abekade begqugquzela ukuthi kungayiwa kukhetho ukuthi abantu bayevota. Omunye wabo esikhulumelaye ngumnumzana Albert Mhlanga.
Ukhetho ludlulile kodwa uhambo lokho elukhona pho nge-by-election kuyabe kubona labo nje abalutshwane abayavotela lowo abamfunayo, especially ababe ngamakhada ama-supporters kandawo kuyavota. So ukhetho luhambe koBulawayo, luhambe ngokuthula, ngakulahlupho esilutholileyo ngaphandle kwakhona okho ukuthi thina abesisibodwa sibe le-confusion yaleyo ukuthi abanye bethu bebemezela ukuthi abantu bangayivota kumbe nxabe siyavota abanye bavotela iZANU-PF ngenhliziyo nje ebuhlungu. Kodwa hhayi, abantu bakoBulawayo bakuyalile lokhu, ngakhangela emagwegwe bakuyalile. Nalwana umuntu esasikhala ngayo ukuthi abantu nguye ababemfuna, kukhanyile sibi ukuthi babefuna yena uNyati, and bekhala abadala ukuthi ngakube kuNyati. Hhayi, uNyati sengenile ephalamende njengokufisa kwabantu bemagwegwe. La ngapha uCharles uMoyo bebemthanda kakhulu kusukisele ngukansila, hhayi bambekile ephalamende. Ungananzelela ubaba u-Ambrose Bindi onguye ademela izakhamizi, onguye esayesimkhangelile. Ungakhangela nje ukuthi hhayi, bekuyiphansi phezulu, bekungutshikile obhanqa ukuthi kungayisikho ukuthi bekulesimemezelo ukuthi abantu bangayivota, hhayi iZANU besiyayehlula. Uphinde ukhangele lakho e-Country Park ukuthi hhayi, bekuliswa sibili kanzima, okukuthi ngokubona kwami ye besiyazuza i-4. Why? Ngoba lapho emakhokhoba lesizinda lapho kulomo Honorable Umodi abantu bakoBulawayo sebemu-associate leBulawayo. So ukuthi uze umudle nxa ungase-general election uyabusebenza nzima ngoba uyanceda, siyake simbone abantu sebevotela umuntu oncedayo. Hayi thina njenge-CC njengobukhokheli bayo, hayi kakula nsolo esilayo. Ye amakhansila, yebo ye abantu bazikhethele ngokufuna kwabo, and siyakwamukela khonokho abakwenzileyo kuma-councillors. Wose sizahlala phansi nje ngoba into esesivumelene kathesi okwama recall lokho asike sikume, lanxa kuyikuthi i-court ithe kuhamba njani, kodwa kwakhathesi sizake sime okwama recall sike sibonisane ukuthi abantu beZimbabwe bafunani. Ngoba ungananzelela ukuthi sonke lokho esingaphansi komkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa onguye upresident wethu, siyakwazi la uyakubona okwenzakalayo. Ekubona njengopresidenti, asikabe lomnye upresidenti. Ngabantu bebekwazi ukuthi ubaba uChabangu Secretary General interim bebezayavota, bekwazi ukuthi bavotela iparty yabo i-CCC. Hayi, kasikabi lensolo ngokukhona, siyakwamukela okwenzakeleyo. Siyababonga abantu bakoBulawayo, khona sizababonga
siba sondelele duze sithi siyabonga bulawayo omuhle
akutshengisi na ukuthi abantu kabamfuni umnumzana Sengezo Jabangu
asingeke sithi abafuni uJabangu lapha de kuvotelwa baba iparty ICC bekungavotela uJabangu angazi ukuthi waye abantu babehlala bekhuluma ngoJabangu ukuthi uJabangu lokhu uJabangu ngusecretary general interim secretary general kayisiyo party uJabangu abantu bebevotela iparty yikho ke iparty yethu iye itholile khonoko okutholileyo njengoba sithi ukuthi hayi itholile khonoko okutholileyo abantu bekulezano leCC bekungela Jabangu lezano lapha so akudliwa nguJabangu kumbe kuwini uJabangu kuwine iparty lapho esinqotshwe khona kunqotshwe iparty
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga omunye osebenzelana lo mnumzana Sengezo Jabangu ngomgqibelo kuvote abantu abalutshwana kakhulu sixoxe lomunye onxintise kulolu khetho umnumzana Ambrose Bindi obemele ibandla leCCC esigabeni senketha kodwa wanqotshwa ngumnumzana Albert Mavunga webandla lezano PF ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Sibindi
kasi asinanzele vele ukuthi isikhathi esiningi lapha eZimbabwe i-by-election ijayele ukuthi inani labantu liyehlele phansi angilaqiniso lezizathu zakhona kodwa vele siyasikubona kodwa kwalesi sikhathi sibona ungathi inani lakhona beliphansi kule ngendlela engajwayelekanga kodwa sinanzelele ukuthi okubangela khonokho izizathu asilaqiniso laso kodwa sibe sinanzelela nje ukuthi bakhona futhi abantu akade bezama ukubhoda ebantwini benyezela abantu ukuthi abantu bangahambi besiya bayevota lokho sihlangane lakho kwezindawo abantu bekwenza lokho kulabantu abakwenzayo so ke engxenye lokhu sinanzelela ukuthi njengoba sinanzelela ukuthi ibandla le-CCC okwalesi sikhathi kulokungathi kulokunye okudungekileyo okungathi kulokungazwani so kungaba isizathu sakhona ukuthi balaba abanye abe bandla le-CCC engxenye abaswele amathi okubana bangene kade labo sebezama indlela zokuthi uhlelo lwelulufe so ke lokho sikunanzelele kodwa ke eqinisweni yikuthi abantu bebalutshwana sananzela ukuthi khona okwenze ukuthi kugcine sokungena ibandla lezanu PF kakhulu elingajalanga kungene kakhulu lapha koBulawayo so ngento esizinanzeleyo zeneso ukuthi abantu ngokungahambi kwabo bathethe bafake ibandla lezanu PF ukuba nalo nalingene liye khona phana kodwa leshuwa abanye abantu kade bengabe belesifiso kodwa bagqugquzela ukuthi bangayi ekhethweni angisoze ngitsho ukuthi izizathu yiziphi kodwa khona kade sihlangana la kwezindawo ukuthi abantu bathi abantu bangayi
manje ngokubona kwakho elakusasa lebandla le-CCC linjani ikakhulu nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona okwamanje
ingxabangxoza esebandleni le-CCC kwalesi sikhathi sibona ungathi hayi isifike sibangene siphezulu kakhulu sokuthi sokusenza labantu abahlali bezimbabwe bangasakwazi kwenzakalani yena lingabangqoza futhi mina ngakukhola ukuthi ngenye engabe yenza ukuthi abantu bangala kuma-by-election bangaphatheki ngoba khanye ungathi abantu abaselathando kakhulu le-CCC ngendlela okucatshwana ngayo sebesenza loko esingathi na they are now lacking trust kubandla le-CCC lobukhokheli bayo so ke le ingabangqoza ukuthi kufanele ilungiswe ingalungiswa njani yonke into ngayona kele kufanele abantu bahlale phansi bakhulumisane sikhanyele ukuthi bona abathungameli abazifunisa ukuzehlisa omunye komunye bahlale phansi bakhulumisane ngoba izizathu zokuthi waye kugcatshwana ngabona bayazazi abathungameli ngamela lapho aso akule mvuzo bayakwazi khonoko so ke into engulo ukuthi bahlaliswe phansi bakhulume badinga umuntu ongaba ngumlamulankunzi umuntu ongasoza thatha uhlangothi abize iy'ngatsha lezi ezingathi aziswane kuxoxiswane kwenzela into zihambe kuhle ngoba eqinisweni kungaqhubeka kunje ibandla le-CCC ibandla elingagcina lifile njalo libandla eziyagcina futhi selibalekelwa ngabantu abantu bengasela ndaba lakho phela ungananzela kathesi okwenzakale kuli-violation kuyakhanya ukuthi abantu ku-CCC sebefuna ukunyomuka ungakhangela koBulawayo lapha bekulamakhansela la recoilio abebuyela athi ebuyela kwakhanya ukuthi i-leadership ye-CCC ibikusekela ukuthi bavotelwe sithatha yena upresident ngokwayela besewavotelwa ngabarecolo kodwa sibabone bedliwa ungakhangela ukhansela ka-ward 1 usithole udliwe ngukhansela wezani khona ngale kusegcekeni ukuthi abantu futhi ubeyedwa ubengela double candidate but udliwe ubuye usondela apha ku-ward 24 ubatshelayo la udliwe ngumntu wezani uhambe ku-ward 20 kulo ndoda lo udube laye wayirekhodiwe udliwe ngumuntu wezana kutshoni khonokho kutsho ukuthi abantu sebefike sibayenza ukuthi ibandla le-CCC hayi ngabona sebefuna ukulikhafula ngendlela eliziphatha ngayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi webandla le-CCC kunjalo nje elakusasa lebandla le-CCC libuvili bana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli okudanisa abalandeli balo yikuthi kungaze kuyiwe emthethwandaba akuncedi ngalutho. Sixoxele esikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi la kusasa lebandla balibona njani.
Ukhetho lolu sithi thina bekuyukuqhilibezelana akula khetho olunye bekungumnumzana uMnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa ke i-backdoor. Lokhu ukwenze ebambane ke lenhlanganiso ye-ZEC eyaziwayo kakhulu ngokuqhilibezela endabeni zokhetho. Kodwa khathesi ke baphinde bamanyana ke lesigodlo esikhulu semthetho esingathi i-High Court lamajaji e-High Court athengisa ukuthi athengwa ke ukuthi abe seceleni likaMnankagwa belwisana nokuthi ibandla le TCC lamakandidates e-TCC engabi khona kubhaloti ngoba bebesisaba ukudliwa ke kulelo khetho. Njalo Mr. Mnankagwa uzama ukudinga i-2/3 majority eParliament esebenzisa indlela zokuqhilibezela ukuze ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele kuba ngumongameli okungakho emthethweni beyond ama-limits akhe aphiweyo amabili asemthethweni, isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesikhiwa i-constitution.
Manje ngasikhangele elakusasa lebandla lithini lina kakhulu ngomnumzana Chabangu, kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxothwa kwamalunga?
Sesenzile konke kwekhothi kuphumile ukuthi konke lamalunga ethu akumelanga abe lokhu exothwa. Singaze njalo njengoba ngingakhuluma ukuthi umthethwandaba yethu ayisamanga kuhle, kodwa besitholile ke ijudgment emisa ukurikholwa kwabantu bethu abakhethwa eParliament le councilini. So sikhangelela ukuthi akusela abantu abazaphinda berikholwe, kodwa akhona amanye njalo ama esiwenzileyo akonke ama-recourse la ayenziwayo akho emthethweni. I-election analeyo yenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni, kufuze ireveswe ngamadali omthetho ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lo mthetho welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ebezikhangelelwe ukwethulela inhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Rishi Sunak ugwalo lwezikhalazo ezibalisa ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-CCC. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi uhulumende usethule imithetho elukhuni elaya abathengisa utshwala abama-bottle store. Limithetho ibalisa ukuhlanzeka lokunye okungabangela ukuthi abanini bengazaphiwa ama-license ngomnyaka ozayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngazise wonke nje umuntu waseZimbabwe ukuthi ilizwe malithole upresident onakanela ilizwe lakhe liyavuka ngesikhathi esincane nje. Ngike ngichaze ngendaba yeBotswana, abanye bayazi iBotswana. IBotswana yavuswa ngupresident uQuite Masire lo washonayo. Wayivusa iBotswana yabe strong, yayingekho nje kanje ngoba namhlanje kuthiwa iBotswana imili iphula lamba phambili. IBotswana nginitshele ngayo abantu baseBotswana sasibotshwa nabo thine goli, sasibotshwa nabo kubo ma-roadport, sasinabo ute ukungena kukakhuthimile Masire. Abantu beBotswana babuyela ngobe selungisa umkhonomi wabe muhle, umkhonomi wabe muhle, babuyela bonke lanamhlanje bayahlonitshwa kungendaba kakhuthimile Masire. Upresident ubalulekile ezweni, kodwa ke hayi kwakithi lokho hayi angeke. Abantu iBotswana bayahazi yazi thina abancane bacabanga ukuthi yazalwe nje, yayingekho nje, yayihlupheka njengathi. Sasidlula sibathatha thina siza nabo eGoli bothwa sonke la.
Studio 7. Hey yazi yapha, hey kubuhlungu lokhu indawo leyenzakala ku-TCC. Yazi i-TCC mina into engiyibonayo hayi lokhu belokhu liphikisana lamakhoti, phikisana namakhoti. Indaba le yambonto iyasebenza, ayisebenzi le ndawo ngoba vele izanuphefu nguntu abakayikhonjwa, nguntu amakayigobi vele, ngoba vele umthetho kayulandela. vele ngazi lezi njalo vele isiqhumo siyaphuma vele sifeva yini uChabangu ngingaze kuvote khona phoba uyine bona labana abantu abarikhola uChabangu angeke bangene eParliament vele uzakuya ecourt futhi abarikhola futhi ecourt idikile futhi abantu labana abadisqualified phinde futhi futhi ngumsindo futhi the best thing lapha ba-Triple C lina just organize the people to go in the street kuphela bademonstrate abantu kawona kube kayi-one kuphela kuhle kufike kwa-one abantu yiyo indlela phela ukuthi libuse lelani lizokuphela fela chivata kuna ndlela izoyenza
siyabingela siyabonga hey uSengeza uChabangu lezano yakhe leyi le court zinkantolo zabo lezi hey baze basifaka i-stress ngamaZimbabwe namahlazo futhi asabekayo ukuthi inkantolo bani ezathi i-Triple C igama layo kusamela ngilisebenzise ngelikaSengeza uChabangu into izinkantolo abazenza ngesikhathi bedilize i-MDC sebezoyiqala ngapha ku-Triple C okay kutsho ukuthi thina njengamaZimbabwe ilungelo lethu ukuthi siyavota sikhetha omthandayo sesiphucile ke bantu bezani wasiphoce ngempela ke sesibuyele kusikhathini sikaSmith lesaye seminyakeni eyadlula ukuthi abantu babengavunyeli ukuvota mase savunyeli ukuvota kumele bebekwazi ukuthi sizozibonela indlela engayenza sibakhiphe abantu bezani ngoba sikhathele izani ngoba kade sasizalwa kwizani thina so sisiba amakhehla manje so amandla lamancane sesisele kungcono sibaqedele kwizani ubone sikhipha kanjani ingasafuni ivoti ingasafuni ikhoti ingasafuni lutho nje olungumthetho so kumele senzeni nazamaZimbabwe aba sizenzele nokuphuma emakhandetu siyabonga
studio 7 lenjani studio 7 sicela ukuthi sibe kwazi mayelana ngalokho okwenziwa nguSengeza Chabangu phakathi kwebandla leTriple C njengama supporters eTriple C sicela ukuthi lisibuzele ukuthi uPresident uNelson Chamisa labo Vice President bangapi uSengeza Chabangu senza lokho ebandleni njalo bephikisa intando kaZulu eyakhethwa ngabantu abantu labo bengaziwa lokuthi barikholwa kuhambe njani barikholelwani akulasizathu akulana akulalutho olubambekayo olukhulunywayo bevumela ukwenziwa kwentando yezanupf elizweni sokungathi lizweni lezanupf lona lilize labantu bezimbabwe cela ukuthi sibe kwazi khona lokho lisibuzele umkhokheli we-Triple C Nelson Chamisa aphendule imbuzo yabantwana bezimbabwe ukuthi uthini njengomkhokheli webandla eliphikisa elile liyawina ukhetho nxa kusenziwa izinto ezinjengalezi phakathi nakwelizwe phezu kwabantwana bezimbabwe phezu kokuhlunga esikhangelane labo lendlala lokudubeka kokuswela imisebenzi cela lisibuzele bantu be-studio 7
studio 7 njinjani kathi abantu bakithi baphela kangaka bebulawa egoli betshiswa ingathi zinyamazana intobani le yenzakalayo ayi kunzima lokhu kubuhlungu kakhulu abantu bakithi baphela shu bayabulawa beze betshiswa hayi kubuhlungu lo inkinga yokuthi akusela nabantu abazi ukuphindisela beke bebahlanyisi laba bantu batshiswa abantu bahambe bayezikhulumela bona bodwa ukuthi ningayimi ngabulala ubani ngathi and nje kungalapheki inxebe bengagcina bengahloniphi iimpilo zabantu abantu be-South Africa sebezenzisa kakhulu babulala abantu abazisontelayo abantu abazikhonzelayo bebabulala ingathi babulala izigebenga kubuhlungu lo haya leli zwe lethu alilunge bantu abantu bakithi baphelele egoli sho
linjani ku-studio 7 linjani heyi indaba kaSengeza Chabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu nxa ngikhumbula kuhle baqale uChamisa esabizwa nge-MDCT walandelelwa yibo bona futhi bamthathela igama lelana bathi ngelabo namhlanje bamlandelela futhi bamthathele lithi Triple C uSengeza Chabangu into le vele idingi nakuthi ifakelwe izibuko kumbuka yekhodi into yezano sebebonile ukuthi uChamisa uyabehlula ngamavoti uyawina so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzoro ekaMonzoro bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengaMonzoro umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChabangu yindlela ayenzileyo umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye engadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khona pho iyaphumisa ithi igama ngelikaSengeza uChabangu lenele lithi Triple C yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo Sengeza uChabangu njengakuMonzoro abantu bayekela ukuyivotele kaMonzoro yadilika lena le u-Triple C kamthatha uChabangu akulabantu abazamlandela bahlala labo nabo phugeni abayiba bamlandela
sanibonani sanibonani studio 7 ini njani studio 7 ayi tena siyaphila hayi ngifuna ukuthi lo baba lo gawule lo uta gawule lo hey angazi ukuthi ngubaba unomuzi nabantwana unomfazi yini gombe yini ungabona umuntu ovikela impisi umuntu ovikela impisi ma impisi ifike yagamula imbuzi zabantu esibayeni yena avukethe hayi le mpisi ayisiyiyo imbuzi ba umakhelwane balalise imbuzi ngaphandle hayi lo baba lo izami uyangathi izami ngithanda kakhulu yisiphofu esilandela esilidwe nezinye iziphofu amamenemene wodwa iqiniso yabantu abangalivumiyo labo gawule la iqiniso ngabantu abangalivumiyo ndabalivume ndabalithandi alikho duze kwako iqiniso uyehluleka nokuhlaziya iqiniso mpela ukuthi ahlaziye iqiniso akavume naye iqiniso kwesinye isikhathi ukuthi le iphathi abizwa ngegama lokuthi izanu PF akuyona phathi entambi yabaningi iphathi esebenzela ezikhwameni angiboni mpela ukuthi ngubaba onomuzi emzini wakhe ukuthi uyakwazi ukuwubeka umthetho hhayi angiboni shem hhayi akusiwe umuntu hhayi
livukanjani laleli be-studio 7 bonke labasakazi hayi lento eyenziwayo nje elizweni eyenziwa la ngulo ozibiza ngosecretary Sengezo uThabang hayi amboni ukuthi into ayenzayo wacabangisisa kahle ngoba ekuseni bemvukile nje ngisiyavota la kuwatw besibangaki besiyi-4 kuphela nje from ngo-7 kwaze kwashaya besiyi-4 kuphela then phakathi labavotisayo amapholisa sababebhizi bazidlalisela amafoni njalo kwema-MPs lo wayerikholiwe kuka-War 24 wonke the constituency umanduna ayebengekho but udombani lomunye lo wayekhijiwe kuba ngukhansila ubatirayi ebekhona into engizibuza yena ukuthi njengoba kuthiwa abarikholwayo abavunyelwa ukukhontesta kuhambe kanjani ukuthi ubatirayi yena abe khona kodwa la wayerikholiwe wayelist u-MP wakhija
lawke habe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika indodana kamongameli welizwe leMelika umnumzana Hunter Biden utholakale elamacala okungabhadali imithelo ayithoba munwe munye amacala la alandela amanye njalo aphathelane lokuthenga izikhali ukuthiwa wada adalwa nguBiden aze athenge umbhobho yena engamelanga ukuthenga umbhobho ngoba wayeke watholakala ukuthi uyasebenzisa izidakamizwa lokhu kutholakale ngemva kophenyo olwenziweyo uphenyo lwakhona luqale kumsukwana kunyanga esanda kwedlula
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela ephalamende amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isisekelo sombuso i 2/3 majority kulandela ukhetho lwama-by elections olwenziwe ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande. Silanzwe ezinye ntambama ngo-7:30.